uLuthando Pamela Phulu, umculi odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany owaziwa ngegama lokucula ithi Nomina, uqhubekela phambili ngohlelo lwe-hashtag Stop Hunger and Zim. UNomina obambisana le-World Peace Berlin AIM X Foundation lesizwe lwethu health usenza kudingela abantwana besikolo seJambo Primary ePlumtree impuphu, indumba, amafutha lokunye. UNomina wafunda esikolo lesi.
Plan yethu bekuwukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo, ngoba most of the times uthola kuwukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana aconcentrate esikolo lakho. Ukuthi aye esikolo vele uyabe sengani umntwana usediniwe, ngoba nxa kungela kudla it's very very difficult. So yinto ke sayidiscussayo le organization esebenza la eZimbabwe ukubana hayi kungcono siqalise ezikolweni.
Uthi kunengi afisa ukwenzela abantwana labanye kwele Zimbabwe.
Siqalise njengezikolo ezingu-2. Iplani ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye izikolo eziseduzane.
Baningi abathakazelela akwenzayo. Omunye wabo umnumzana Sinkobe, umphathisikolo weJangwa.
Ngimele isikolo seGwambe Primary ogoqela ababalisi, abantwana kanye labazali. Ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu. Ngithande njalo ukubonga uNomina owayefunda eJangwa owenze lesi sipho sasifinyelela.
Kukhangelwe ukuba inhlanganiso kaNomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezitshiyeneyo.